Bekani limile nje, nxa lithanda, lapho sikhothamisa amakhanda ethu okwelizwi lomkhuleko. Baba osezulwini, othandekayo, silokubonga lobu busuku ngalokho, elinye ithuba lokubuya lokunikeza leli eliyinkazimulo elimangalisayo ivangeli lika Jesu Kristu. Siyabonga ngenxa yokuthi kulokhu ungofanayo izolo, lamuhla, lanini nini. Siyabonga ngalaba bantu, labo ababuthene phandle lapho esikhathini somkhathi lo oqandayo, futhi lokukhangelela kwabo kulokhu kukukhulu, bekhangele bekholwa ukuthi enye into engajwayelekanga kakhulu iza kuphiwa thina ivela kuNkulunkulu. Sibuya kanye lethemba lelo, Nkosi, kuwo wonke umhlangano. Siyakubonga ngezinkonzo, ubusuku bakuthanga eThebhanekele. Siyakubonga wena ngokwenkonzo lapho intambama edluleyo, futhi lenkonzo lamuhla eThebhanekele sikhangelele phambili kathesi lokho ozasipha khona lobu busuku. Baba, siyakwazi ukuthi loba ngubani lo owenelisayo ukuhambisa izandla zakhe angavula amakhasi eBhayibheli, kodwa kulo yedwa kuphela lo ongalenza liphile futhi libe qotho, futhi lo nguwe. Futhi Baba, sikhangele wena ukukwenza lokho lobu busuku. Sibusise ngayo yonke indlela, inhliziyo zethu zigcwele intokozo lapho sibona isikhathi sisondela, lapho siza kuhlangana laye ubuso ngobuso lo esimthandileyo futhi samphilela yonke iminyaka leyo. Abane abantu abaphendukileyo, Nkosi, benziwe sizwisisa ukuthi ixuku elikhulu, amachumi amane kumbe amachumi amahlanu, baza kubhaphathizwa ebizweni lakho ekuseni kusukela enkonzweni ebusuku obedluleyo. Oh Nkulunkulu, siyacela qhubeka, siyakhuleka kuze kuthi yonke imbewu kaNkulunkulu emiselwe ngaphambili ibone ivangeli lokukhanya futhi ibuye esibayeni. Siyakucela ukuthi usifihle lobu busuku ngemva kwelizwi, simphuphuthekise ezintweni zomhlaba, ukuthi makuthi sibone uJesu, makuthi kube khona isehlakalo sentaba yokuguqulwa phakathi kwethu lobu busuku, ukuthi singaboni muntu kuphela uJesu. Sikucela khona ebizweni lakhe futhi lokwenkazimulo yakhe lokuqiniswa kwevangeli lakhe. Amen. Lingahlala phansi. Ngizachibilikisa imike leyi kumbe itafula le kancinyane nje eceleni nxa kulungile, ukuze ngibone amacele wonke ombuthano. Ngithemba ngingathatha lawo ama-microphone khona ngapha alungi. Kulungile okwesikhatshana nje. Siyabingelela kusukela esakhiweni esikhulu la lobu busuku, abangane bethu e-Arizona, e-California, e-Texas, futhi kudabula i-United States ngendlela yefoni. Lokhu lokhu kuhamba ilizwe lonke jikelele linkonzo lobu busuku ngendlela yefoni. Ngakho siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzasibusisa. Liyezwa yini emuva kusiya esakhiweni kwesokunxele? Kulungile, baza kuya khangela kathesi uhlelo lwefoni ukubona uba kusebenza kuhle. Umuntu wonke uyathokoza lobu busuku, tshono kulungile kuleli cele. Amen. Ngiyathokoza ukubona ukuthi lonke lihlezi kuhle. Futhi manje kusasa ebusuku, nxa amaxuku eqhubeka esiba manengi, lawo aza kuxunyelwa ifoni khona ikhona lobu busuku, ngiyacabanga amanye awo aphansi khonale eThebhanekele. Futhi kusasa ekuseni inkonzo azisoze zenzelwe eThebhanekele, ngoba uza kuba khona umuntu wamaluba lapho ececisa ibanga okomshado kusasa emini. Futhi sebetshintshele izinkonzo ekuseni ebandleni likamfowethu Rade, omunye esisebenzelana layo, futhi laphezulu emgwaqweni lapho 62. Ngabe sokumenyezelwe na? Sokumenyezelwe. Futhi nxa kungagcwala kudlulise phezulu lapho, sizathatha abaseleyo futhi sithumele omunye umthumayeli phansi komfowethu Junior Jackson phansi eClarksville. Isizathu sokuba sikwenzele khona komfowethu Raden kuseduzane lapho, futhi thina singa futhi sicabange ukuthi lingakufumana lokho kalula, futhi ke siza kunakekela ngezinye indlela. Futhi libe neqiniso ukuthola konke lokho kubhaphathizwa kusasa. Futhi ngiyathemba kuza kuba lelinye ikhulu kumbe amabili angezelelweyo kulabo ekuwubhaphathizweni kusasa. Futhi manje sasebusuku angithandi ukumemezela loba kuyini ozakhuluma ngakho ngaphambi kwesikhathi, kodwa ngobunye ubusuku enkonzweni kumbe ngolunye usuku ngifuna ukukhuluma ngesifundo sokuthi kubani lu Melkizedeki, ngoba kuyisifundo engicabanga ukuthi siphila ngesikhathi lapho lezi zambulo obekungumbuzo phansi kusehla esikhathini zokuthi kubani umfollow. Futhi ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ulempendulo. Wayengubani yena? Abanye bathi umpristi, abanye bathi inkosi, abanye kodwa kufanele kube ingqa kuphela kulo mbuzo. Kumele kube lempendulo kulo mbuzo oqondileyo. Akungeke kube lo mbuzo kungazange kube lempendulo qala. Manje sithemba ukuthi uNkulunkulu uzasipha isibusiso lobo busuku elizweni lakhe lapho silibala. Futhi libe le uBhili ungitshele ukuthi ngilitshele ukuthi sibili ube lokusebenzelana kuhle labantu laba lapho lokho bekusehlelweni lokubaka izimoto amapholisa lento yonke akwale kunjalo. Lokho kuhle kakhulu kakhulu. Siyathemba ukubona isikhathi mhlawumbe kwelakusasa eliseduzane lapho mhlawumbe singaletha itende la edolobheni futhi silifake phandle la okudlalelwa khona inguqu lapho esingahlala khona okwesikhathi eside mhlawumbe okwamaviki amathathu kumbe amane imvuselelo kokuphela. Futhi lapha sazana nje okwesikhathi esifitshane. Futhi ke sibe sesithi lisale kuhle futhi sibe sesihamba njalo. Kodwa ngizathanda ukubuya futhi ngihlale uhambo olwengeziweyo ngesinye isikhathi lapho ongahlala khona ukuze singavali ngobusuku kunye kumbe obubili. Kodwa nje ukuhlala futhi sifundise imini lobusuku ukuya lokuya. Mhlawumbe omunye ahambe ngekhaya futhi aphe inkukhu ukudla, asenge inkomo futhi aphenduke ivike elilandelayo futhi aqhubeke njalo kanye lenkonzo. Ngiyakuthanda lokho, ngakho inkosi ibe kanye lani. Manje ngingakasuki mhlawumbe ngesonto ekuseni kumbe ngesonto ebusuku kumbe kwesinye isikhathi enye yalezi inkonzo, ngiyazi lonke lilindele ukuzwa umbiko mayelana leqiniso ngomshado lokwahlukana okungokunye kwezinkinga ezinkulu zosuku. Futhi nje ngileqiniso njengoba ngimile la, ngiyakholwa ukuthi impendulo eqondileyo iselizwini likaNkulunkulu. Futhi ngiyakholwa ukuthi lokho yikho engingakuthembisayo ukukuphendukela. Futhi ngithi ngokwazi njengokuba ngisazi ngifuna ukuba lenye inkonzo la eJeffersonville ngesonto yePasika. Futhi siza inkonzo yokuphuma kwelanga futhi ke isonto yePasika. Ngakho siza kumemezela ngaphambili futhi sizame ukuthatha mhlawumbe iholo nxa kusenzeka kumbe kwenye indawo okwangesonto, mhlawumbe sibuye ngomgqibelo langesonto. Kumele ngiphaphe ngibuya futhi ngibuyele ngoba kuseduzane lesikhathi. Kumele ngikuhlole kuqala kanye ngohlelo engilalo futhi olunye loluhlu lohambo lwami eCalifornia. Futhi ke khona masinya emva kwalokho kumele ngihambe e-Afrika. Ngakho lihlale lisithintile futhi lisikhulekele. Manje lobo busuku ngifuna ukubiza ukunaka kwenu ezigabeni selizwi likaNkulunkulu elitholakala esahlukweni 4 sikaLuka ongcwele, isahluko 4 futhi lendima 16. Sizaqala uJesu ekhuluma lamuhla leli lizwi ligcwalisekile endlebeni zenu. Manje sifuna ukukhupha kulokho isiphetho sokuthi lilamandla okuhambisa okunganani ilizwi likaNkulunkulu. Manje thina sonke singacabangisisa okuhambisa imtshina kodwa kuthatha amandla okuhambisa ukukwenza ukusebenza. Singacabangisisa lokho okuhambisa imtshina imoto kodwa ke kuthatha amandla okuhambisa ukwenza amaviki aqale ukusebenza nokuhamba. Manje uJesu wayesebuyelile eNazaretha lapho akhuliselwa khona. Kusehla phansi embhalweni lapho siyathola ukuthi bathi sezwa wenza okunje lokunje eKhaphenawume, manje ake sikubone ukwenza lapha elizweni lakho ngokwakho. UJesu wathi, umprofeti akasweli ukuhlonitshwa ngaphandle kwasebizweni lakibo. Futhi ngoba yikho la owakhuliselwa khona, futhi lapho abantu abakwazi khona, futhi lapho wayele lebizo elibi wasekuqaleni ngaye izalo engelababa kwasemhlabeni. Bambiza umntwana ozelwe ngobufebe ukuthi uMaria wayevele esezithwele ngaphambi kokuthathwa ngokusemthethweni nguJosefa, kodwa lokho kwakungenjalo, siyakwazi akukho njalo. Futhi kulombhalo lokho okwangibangela ukuwisela amehlo amphezu kwalokho kwakuyinto eyayenzakalayo nje khona kathesi ePhoenix, Arizona. Kwakulusuku lokugcina olwenkunzi leyo engangizakhuluma kuyo e-International Convention ye-Full Gospel Businessmen. Futhi kulumhlangano omkhulu kwakule sethekeli kanye lathi esasingumbhishophi weKatolika lo ongowe Chaldean Rites yebandla le-Apostolic Catholic, Most Reverend John S. Stanley, OSD, ungumbhishophi omkhulu wedolobho le-United States ebandleni leKatolika. Lokhu kwenzakala ukuba likhadi lakhe futhi le kheli yakhe. Futhi waye sivakatshi kanye le-Christian businessman. Futhi ngangimbonile lapho ngayizolo. Futhi lapho ngikhuluma ngomgqibelo ebusuku, ngiyakholwa kwakuyiyo kumbe ngomgqibelo ekuseni ekudleni kwekuseni, futhi ngisakhuluma kwaqhubeka engikhangela. Ngacabanga leyo ndoda ngeqiniso ayivumelani lento yonke engitsho. Futhi uyazi wawungambona nje wayelokhu ephakamisa ikhanda lakhe phezulu laphansi, kodwa ngangingazi lokho nje okwakusenzakala kuye. Ngakho ngesonto emini lapho ngisukuma ukukhuluma, ngangizathatha isifundo sami ngenhlungu zokuzala, lapho uJesu wathi ukuthi njengomfazi ehelelwa ngomntwana uyahelelwa ekuzaleni. Futhi-ke ngangizakhuluma kusukela lapho njenge inhlungu zokuzala, isifundo ngisithi umhlaba usenhlungwini zokuzala kathesi, okudala kufanele kudluliswe ukuze okutsha kuzale, njengembewu ifanele ibone ukuze iveze impilo entsha. Futhi lokuthi kanja inhlungu zokuzala zachaya umhlaba empini yomhlaba yokuqala, kwaba lobuhlungu obunzima ngoba babe le gas eyitshefu lokunjani okwakungaphosi kubhidlisa umhlaba. Futhi empini yomhlaba yesibili kwachaya obunye ubuhlungu obunzima, babe la mabhomba abhidlizayo, futhi njalo le bhomba le atomiki angeke umele omunye umhelo lalawo amamisayili lezinto lamuhla. Enye njalo impi iza uphosela phandle komkhathi, ngoba kuzakuba usukhululiwe manje, futhi kuzakuba nomhlaba omutsha. IBhayibheli kuzakuba khona ngaphansi kombiko wonke womprofethi u-Israyeli waba lezinhlungu zokuzala, ngoba ukuthi laba abaprofethi babesiza enkundleni emva kwezazi zenkolo labafundisi babengenise ibandla esimeni senhlanganiso. Futhi lapho abaprofethi besiza enkundleni lo itsho kanje inkosi, bawanyikinya wona amabandla. Futhi kwaba lobuhlungu bokuzala, ekugcineni kwaba lenhlungu zokuzala okukhulu, kwaya waze wakhululeka indodana yevangeli okwakulilizwi ngokwalo elenzwe laba yinyama. Ngakho ibandla sibili lisezinhlungwini zokuzala lobu busuku, futhi ekukhululekweni kwendodana, indodana kaNkulunkulu isiza njalo zonke izazi inkolo zethu, inhlelo zethu zonke inhlanganiso zesonto zethu sezabola khona phansi kwethu. Ngakho sisenhlungwini zokuzala, futhi umbiko ovela kuNkulunkulu uhlezi uphosela ibandla ezinhlungwini ezinkulu, kodwa emva kwesikhatshana uza kukhululeka umlobokazi, uza kuveza uJesu Kristu kumlobokazi wakhe. Futhi khona-ke ngicabanga lindoda yayingavumelani lami kangako lapho mphakamo ukukhuluma lombiko, ngavula eBhayibhelini lami ukuthola ikhaza. Futhi umngane wayesanda kungipha iBhayibheli elitsha okwekhisimusi. IBhayibheli lami elidala ingaba phose leminyaka elithumi lanhlanu ubudala, futhi lento yayisidabukile isiyiziqephu qephu. Amakhasi sonke isikhathi livuleka ayekhithika ephuma phakathi kwalo, futhi kodwa ngangisazi nje lapho okokuthola wonke umbhalo. Ngakho ngangitadisha sibili kulelo Bhayibheli, futhi nje ngadobha elitsha ngoba elinye lalikhangeleka limadabudabu ukuhamba lalo ebandleni. Futhi lapho ngiqalisa ukuvula kuJohane ongcwele, lapho umbhalo owawutholakala khona, ngaqala ukubala isahluko 16, futhi indima engangiyidinga yayingekho lapho. Ngakho ngacabanga kuyisimanga, ngaphendla njalo, yayilokhu ingekho lapho. Futhi umfowethu Jack Moore ovela eShreveport, Louisiana, umngane wami wenhliziyweni, wayehlezi lapho. Ngathi mfowethu Jack, kakukho lokho kuJohane ongcwele 16? Wathi yebo. Futhi lumpristi weKatolika wasukuma esikalweni sakhe phakathi kwabafundisi abaphose babe likhulu behlezi kuplatform. Weza esondela duzane lami kanye lamarogwe lamagawuni akhe onke leziphambano nokunjalo, futhi wafika phansi kwami, futhi wasesithi, ndodana yami hlaliseka, uNkulunkulu ulungiselela ukusebenza. Ngacabanga umbishopu weKatolika etshela mina lokho, wathi kubale kuvela ebhukwini lami. Futhi ngabala umbhalo ebhukwini lakhe, futhi ngathatha isifundo sami, futhi ngaqhubeka ngachumayela intshumayelo yami. Emva kwalokho lapho sengiqedile wasukuma emva kokuba sengihambile, futhi wathi kulento eyodwa okufanele yenzakale. Emva kwalokho ibandla kufanele liphume phakathi kwenqabangqoza eliphakathi kwayo, kumbe kumele siphume phakathi kwenqabangqoza ibandla elikuyo, ngakho okukodwa kumbe okunye. Futhi ngangisendleleni yami ngisiya ekhaya, ngibuyela phansi eTucson leyo ntambama. Abantwana babekhalela isamusi, futhi ngama ukubatholela isamusi emsikeni omncinyane. Futhi umkami wathi, Bill, angikaze ngiqaqazele kangako empilweni yami yonke ukukubona umile lapho uphendla kulelo Bhayibheli. Wathi, akuzange kukwenze uqaqazele. Ngathi, hatshi. Ngathi ngangingakwazi ukuthi iphakathi lapho kwenye indawo. Kabazange babe lekhasi phakathi, ngikudinda okweqiweni. Futhi wasisithi, ukucabanga ukuthi ngikutholela iBhayibheli le kwakhangeleka sengathi lonke ilihlo phakathi lapho laliphezu kwami. Futhi ngase ngisithi, awu, wawungeke wenze ulutho ngalokho. Lokhu yikudinda okweqiweyo eBhayibhelini. Ngathi abazange bafake nje ikhasi phakathi. Awu, ngehla phansi ngakhangela kilo njalo. Laliphelele nje ngokungaba yikho. Kodwa isahluko 16 siyaphela isigaba, isigaba sakho kuse nje ama-inch amathathu kusukela phansi khona kusahluko 17 kolunye uhlangothi. Wenza into efanayo. Futhi kuliBhayibheli elitsha lawo makhasi amabili aye namatheleni ndawonye ngokupheleleyo. Futhi ngangibala kusahluko 17 kulokuthi ku-16. Awu, ngathi konke kulungile kungokwe sizathu. Futhi nje ngokusobala usizwa ilizwi loba yiliphi. Ilizwi labuya kimi futhi lathi, wangena eNazaretha kulapho akhuliselwa khona, futhi wangena esinagogeni njengomkhuba wakhe, futhi umpriesta wamnika imbhalo ukuthi abale, futhi wabala u-Isaiah 61. Futhi lapho esebalile imbhalo wahlala phansi wabuyisela umpriest iBhayibheli ibhuku, futhi wahlala phansi, futhi wonke amehlo ebandla ayephezu kwakhe, futhi amazwi aligugu aphuma emlonyeni wakhe, futhi wathi, lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Uqonde kanganani umbhalo? Nga ungananzelela lokho ku-Isaiah 61:1 kusiya ku-2, kulapho inkosi yethu eyayibala khona ku-Isaiah 61:1 kusiya ku-2. Kodwa phakathi kwendima yesi-2 ka-Isaiah 61 wama lapho eyathi khona, umoya wenkosi uphezu kwami ukuwutshumayela umnyaka womusa. Khona-ke wasesiwa. Kungani enye ingxenye ukuletha ukwahlulela kwakungaphathelananga nokubuya kwakhe kokuqala, kodwa ukubuya kwakhe kwesibili kona kwakungaphathelananga nalapho ukuthi imibhalo kayenzi kanjani amaphutha, ihlezi iphelele. uJesu wami nje la umbhalo owamakhulu ngoba lokho kwakuyikho kanye lokho okwakuza qiniswa osukwini lwakhe manje kulokho kubuya kokuqala ukubuya kwesibili kuzaletha ukwahlulelwa phezu komhlaba kodwa hatch ngaleso sikhathi waye eza kuchumayela umnyaka womusa Nanzelela uMesiya emi ku platform ukuzibonakalisa ngelizwi lesithembiso saleso sikhathi kumangalisa kanjani uMesiya emi phambi kwebani futhi khangela kulawa mazwi aligugu lapho isithi lapho ukuchumayela umnyaka womusa Umnyaka womusa njengoba sisazi sonke njengababali beBhayibheli kwakungu umnyaka weJubhili lokho lapho izigqili zonke lezibotshwa njengoba babenjalo bathathwa entolokweni futhi kwakufanele anikeze indodana ukubhadala isikwelethe kumbe indodakazi ukubhadala isikwelethe futhi babese bugqilini kungelandaba ukuthi babese bugqilini okwesikhathi esinganani kumbe kwakufanele bahlale lapho okwesikhathi esinganani lapho umnyaka usiza wejubhilini lapho uphondo lukhala wonke umuntu wayekhululeka nxa wayefuna ukukhululeka ukhululekile wawungesiyiso isigqili kodwa nxa wawufisa ukuhlala uyisigqili khona-ke wawuyiswa phansi ethempelini umiswe ensikeni yethempeli futhi bathatha usungulo futhi babhokoze isikhala endlebeni yakho futhi-ke wawufanele ukuthi usebenzele leyo nkosi yezigqili insuku zakho zonke umfanekiso bani opheleleyo wevangeli likaJesu Kristu lapho lichunyayelwa isikhathi somusa futhi lesikhathi sejubhilini loba ngubani kungenani lokuthi ungubani ungumbala bani uyinhlanganiso yesonto bani oyiyo utshone kanganani esonweni kumbe yini okubi ngawe ungakhululeka lapho usizwa uphondo lwevangeli lukhala ukhululekile
If you turn your back upon the message.
Kodwa nxa ufulathela umbiko futhi wale ukuzwa wona nanzelela wawubhotshozwa endlebeni ngosungulo lokho kutsho ukuthi usiweqe umzila phakathi komusa lokwahlulelwa futhi awusoze ulizwe ivangeli futhi awusoze ufike ngapha kumele ube yisigqili kuhlelo lolu okilo insuku zakho zonke nxa usala ukuzwa umnyaka womusa manje eyinye ingxenye yakho njengoba ngijilo engadingekiyo ukuphendulwa ngoba luMesiya ozayo isikhathi kathesi kulapho azaletha khona ukwahlulela manje babengehluleka kanjani labo bantu ukubona ukuthi wayengubani bakweqa kanjani kwakungaba njani lapho kwenziwa kwaba sobala futhi kwatshengiswa kwabeqa kanjani ukukubona lapho yilizwi bani cabanga ngakho lamuhle lumbhalo ugcwalisekile phambi kwamehlo enu ngubani owakutshoyo uNkulunkulu ngokwakhe lo ongumcasisi welizwi lakhe ngokwakhe lamuhle lumbhalo ugcwalisekile uMesiya ngokwakhe emile ebukhoneni bebandla futhi ebala ilizwi eBhayibhelini elimayelana ngayo futhi ke esithi lamuhla lumbhalo ugcwalisekile futhi kunjalo behluleka ukukubona kuyingozi bani okwakuza kuba yiyo kodwa kwenzakala kwenzakele izikhathi eziningi kwakungenzakala kanjani yebo sibili njengalokhu okwenzakala kwezinye izikhathi ngokukholwa ukucasisa kwabantu ilizwi yikho okwakubangelayo lawo makholwa kulezo nsuku ababezithi ngamakholwa babethatha incazelo yalokhu umpristi ayekukhulumile ngombhalo ngakho-ke uJesu engayisuye omunye wabo kumbe amasosayethi abo waxotshwa phakathi kwabo futhi njalo-ke babengeke bambale kanye labo ngoba waye yahlukile kubo ubuntu bukaJesu Kristu babubalulekile okokuthi akula lo yedwa owayefanele eqile ngikubona ukuthi leyo kwakuyindodana kaNkulunkulu ngoba wayeyinkomba epheleleyo yombhalo owawubhalwe ngaye Hiyo indlela, loba ngupi umKristu aziwa ngayo. Lapho impilo ikhomba zona lezo zinto umKristu afanele ukuzenza. Wayengema kanjani lapho futhi athi lamuhla lumbhalo ugcwalisekile khona phambi kwamehlo enu. Kumangalisa kanjani, kusobala kanjani, futhi kukanti abantu labo abazange bazwisise. Ngani? Kungenxa yokuthi bathatha ukucasisa kwendlela yabapriesti labo ababe balalela. Futhi imbali ihlezi iziphinde, futhi umbhalo ulomutho okabili, futhi lesambulo esikabili. Njengalokho njengoba kuchiwo eBhayibhelini ukuthi ngibize indodana yami ukuthi iphume eGibhithe, kusitsho uJesu, landezela umphetho wekhasi kulokho futhi uyathola ukuthi futhi kwakusitsho uJakobe umbhalo ofanayo. UJesu wayeyindodana yakhe enkulu, uJakobe wayeyindodana yakhe ayibiza yaphuma eGibhithe. Leso silandelezele semibhalo yeScofield futhi lezinye izilandelezele ezikuphayo, ngoba yiwo umbhalo okwakukhulunywa ngawo. Ngakho kwakule lempendulo ekabili, yayile mpendulo kuJakobe ebizwe waphuma, noJesu ebizwe waphuma. Futhi kunjalo lamuhla, kungenxa yokuthi siphakathi kwesiyaluyalo njengalokhu esiyikho, futhi abantu bayehluleka ukubona iqiniso likaNkulunkulu, kungenxa yokuthi kulokucasisa okunene okwenziwe ngabantu kwelizwi likaNkulunkulu. UNkulunkulu kadingi umuntu ukucasisa ilizwi lakhe, ungumcasisi wakhe ngokwakhe. UNkulunkulu wathi ekuqaleni akube lokukhanya, futhi kwaba lokukhanya. Lokho kakudingi ukucasisa. Wathi intombi izakhulelwa, futhi yakhulelwa. Lokho kakudingi ukucasiswa. Lapho incazelo kaNkulunkulu yelizwi lakhe, kulapho eliqinisa nokulibonakalisa ukuba njalo. Yiyo incazelo yakhe ngokulenza ligcwaliseke. Yikho lapho incazelo kaNkulunkulu ekhona, kulapho esenza ilizwi lakhe ligcwaliseke, uyalicasisa kuwe. Njengokuthi uba kwakungakaze kube lokukhanya, futhi wathi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona. Lokhu kakudingi muntu ukuthi acasise, kodwa siyathola inhlelo ezenziwe ngabantu zixutshaniswe lakho. Futhi lapho ukwenza uyakukhupha phandle komzila, kuhlezi kungaleyo ndlela. Kodwa yilokho ngicabanga ukuthi kwakumangalisa kanjani. Cabanga ngakho uMesiya, kungani behluleka ukumbona? Ngoba abakhokheli babo okwakufanele babemazi, labo ababemele begxilile embhalweni, ababemele babe lokuzwisisa kwemibhalo, bayeyisa lindoda futhi bathi ungumntwana ozelwe ngobufeni. Kwasekuqaleni singeke sikukholwe lokho. Iminyaka elandelayo asikukholwa lokho. Singafela isizathu sokuthi wayendodana ezelwe yintombi. Futhi kuza kwenzakala ngolunye usuku ukuthi uqobo lwezinto esibona uJehova ezenza lamuhla, abantu ezikhathini ezizayo nxa zikhona, bazafela into esikhuluma ngayo lamuhla. Kuzamele ukwenze lapho uPawu lusiza, futhi kawuvunyelwa ukuchumayela ivangeli ngalindlela. Lapho umanyano omkhulu kwamabandla usiza ndawonye okusehlelweni khona kathesi okwebandla lomhlaba, uzamele ubeke uphawu ubufakazi bakho ngempilo yakho kulokho. Kumele ukukholwe kathesi. Nxa abapristi labo bengavuka, labo abamlahlayo babengeke bamlahle. Kodwa uthi nxa ngangingabe ngikhonayo, ngangizabe ngenze okunje lokunje. Awu, leso kwakungesiso isikhathi sakho, kodwa lesi yisikhathi sakho, lesi yiso isikhathi. Uthi awu, aluba wayelapho iBhayibheli lathi ungofana izulu lamuhla lanini, ofanayo. Ngakho ulapho, kodwa ulapho njengoba umhlaba usuphucukile waba mkhulu futhi wafunda kakhulu, ulapho esimeni sikamoya, leso abangeke basibulale kumbe bawubulale. Wafa kanye, angeke afe futhi. Wayemele enziwe abe inyama ukuze kuthi uNkulunkulu abulawe enyameni ngenxa yesu. Kodwa lesi sikhathi wayengeke afe, kungumoya ongcwele. Manje ukucabanga ukuthi kanjani babelazo izinto ezimalana la, enye into yilokho ukuthi wayengeke azihlanganise kuloba yiwaphi amaqembu abo. Khona-ke uyabo, lokhu kwakulokhu kumenza umuntu omubi. wayengeke ajoyine inhlanganiso zabo zawo, wayengeke ajoyine ubupristi babo, futhi wayengeke abe nalokwenza lakho. Futhi ke ngaphandle kwakho konke lokhu wazama ukudilizela phansi lokhu ababekwakhile. Waya ethempelini, simbiza ngokuthi indoda emnene. Wayenjalo kodwa izikhathi eziningi kasizwisisi lokhu kubumnene obuyikho. Wayeyindoda elesihawu, kodwa kukanti siyehluleka kwezinye izikhathi ukuzwisisa lokhu isihawu esiyikho. Hhatshi uzwelo lomuntu akusiso isihawu, kodwa isihawu kuyikwenza intando kaNkulunkulu. Wadlula ecebini laseBethsaida, isango, lapho kwakulele abantu amaxuku abo. Amaxuku akusilo inani elithile, kodwa lapho kwakulele amaxuku aba ulayo iziphofu, izilima, abachabeneyo, futhi wayelesihawu ebantwini izikhathi zonke. Futhi waya empini oyedwa owayengaquliwe, engasosiphofu, isilima kumbe ochabeneyo, mhlawumbe owayelohlupho lweprostate, mhlawumbe owayelobuthakathaka obuncinyane, lokho okungelamandla. Wayelakho okweminyaka engamajumi amathathu nesicamunwembili. Kwakungasoke kumkhathaze, kwakungasoze kumbulale. Wayelele phezu kwethala, futhi wathi ungathanda ukuphiliswa. Futhi indoda yathi, angila muntu ukungifaka emanzini, kodwa lapho ngisiza awu omunye uyehla phambi kwami. Bona wayehamba, wayebona, wayehamba-hamba, kodwa wayebuthakathaka nje. Futhi uJesu wathi kuye, phakama, thatha umbheda wakho futhi uye endlini yakho. Futhi uJesu wabuzwa ngalokho, ngoba liyakhumbula umbhalo wakutsho lokho. Akumangalisi nxa wayengabuya eJeffersonville lobu busuku futhi enze isenzo esinjalo. Babeza belokhu bekhuluma ngaye, kodwa khumbula, weza ukuzokwenza into eyodwa, kwakuyintando kaNkulunkulu. Manje lokhu kutholwa kuJohane ongcwele 5:19, uzathola impendulo. Wathi, ngiqinisile ngiqinisile ngithi kini, indodana ayingeke yenze ulutho ngokwayo, kodwa lokhu akubonayo uBaba ekwenza, lokhu iyakwenza indodana. Manje babemele babekwazi ukuthi lokho kwakuyikuqiniseka kwesiprofethi sikaMose, ngoba inkosi uNkulunkulu wakho iza kuvusa umprofethi ofanana lami. Unanzelele lapho embona lundoda, wathi uJesu wayekwazi ukuthi wayesesimeni lesi okweminyaka emnene, bona engumprofethi. Wabona lindoda kuleso simo, futhi wehla phansi lapho, futhi ephendla indlela yayo kulabo bantu edabula phakathi kwexuku, waze wafumana leyo ndoda ethile. Wedlula abaqulayo, izilima, iziphofu, labachwabheneyo, kodwa indoda egcwele isihawu, kodwa isihawu yi kwenza intando kaNkulunkulu. Manje siyamthula lapho engazihlanganisi labo, wayengelani lokwenza phakathi kwamaqembu abo. Khona-ke waba ngolahliweyo, wayengeke abe le ngaphandle kwalokho. Waya ethempelini ngolunye usuku, indoda yaya phakathi lapho, futhi yafumana indlu kaNkulunkulu ingcwele phose nje njengalokhu eyikho lamuhla. Babethengisa, betshintsha imali, futhi wagenqula amatafula emali, wathatha intambo futhi wazeluka, futhi wachaya abatshintshi bemali baphuma ethempelini, futhi wabakhangela ngolaka. Futhi wathi, kulotshiwe, haleluya, indlu kaBaba wami yindlu yomkhuleko, futhi seliyenze ubhalu lwamasela, futhi lina le mikhuba yenu seliyenze imilayo kaNkulunkulu yangabi lamsebenzi. Oh, ixuku elinjengalelo lalingakholwa kuye. Hhatshi mnumzana, babe bhixike njengengulube phakathi kodaka lwamasosayethi, futhi lokungcola kosuku. Baze bawoma ngomqando wezinkulu, baze bangasezwa ukudikiza kwamandla kaSomandla uNkulunkulu. Akumangalisi umfazi omncinyane wayebamba isambatho sakhe futhi wasiliswa ngaso, futhi isotsha elidakiweyo lakhafulela ebusweni bakhe, futhi langezwa amandla. Kuya ngokuthi usondela kanjani kukho, kuya ngokuthi udingani. Lapho usiya ebandleni, kuya ngokuthi udingani. Manje siyambona emile lapho kungelapho thandabuzi, kodwa ukuthi abantu basebevele baxwayisa ukumxwayisa umpristi. Wayexwayisile abantu, manje uyeza lapho ngesabatha elilandelayo, futhi lapho ekwenza lingamlaleli. manje ungahamba uyehlala la kodwa ungalaleli kulokhu akuthola ngoba akasuye weqembu lethu ungolahliweyo akala khadi lobudlelwane akala ngitsho lenhla iphepha lenhlanganiso kanye laye akala lutho olunjengalokhu uyini okunye okumfana okungumhlamuli okwazalelwa phansi la kwazalwa ngobufeni endlini yombazi lo unina wamkhulelwa bengakatsha futhi bazama ukucathisa linto ngento kamoya siyakwazi lokho lapho uMesiya esiza uza kwehla phansi ngemigwaqo yasezulwini futhi aye kumprista wethu omkhulu futhi athi nangu mina ngilapha Kayifasi kodwa siyakuthola ukuthi akazange akwenze ngaleyo ndlela ngoba kwakungalotshwanga elizwini ngaleyo ndlela kwakungumkhuba owenziwe ngabantu okwababangela ukuthi bakholwe lokhu ilizwi lalikhulume ukuthi uzabuya nje ngendlela abuye ngayo futhi lapho wema ebala ilizwi futhi esithi kubo lamuhle lombhalo ugcwalisekile emehlweni enu futhi balokho besehluleka ukumbona kumbe ukumnanzelela njengabakwenzayo kwezinye izikhathi zonke uno wayengabe ekhulume into efanayo usuku angena ngalo emkhunjini futhi umnyango wavalelwa uMose wayengaphakamisa ifastela phezu komkhumbi akhangele phandle phezu kwebandla khumbula uNkulunkulu wavala umnyango futhi wayengabe ethe lamuhla lumbhalo ugcwalisekile emehlweni enu kodwa isikhathi sase sidlulile kubo wajumayela iminyaka elikhulu lamajumi amabili ukuzama ukuba ngenisa kulowo mkhumbi ayewakhile ebatshela ukuthi umbhalo wathi itsho kanje inkosi kuza kuna kodwa balinda isikhathi eside kodwa uNoa wayengakutsho kalula ukuthi lamuhla lolu suku umbhalo ugcwalisekile uMose ngosuku olufanayo insika yomlilo eyehla phansi entabeni yeSinayi futhi yafakazela ubufakazi bakhe uMose wayengabe wathi lamuhla lombhalo ugcwalisekile uMose liyazi waye eyindoda ebizwe nguNkulunkulu umprofeti futhi lapho esabizwa engumprofeti kwakumele abe lesehlakalo sikamoya ukuze abe ngumprofeti kwakumele ahlangane loNkulunkulu ubuso ngobuso lokukhuluma naye futhi enye into lokhu akutshoyo kwakumele kugcwaliseke kungenjalo akula muntu wayengamkhulu ngakho akula muntu olelungelo ukuzibiza kanjalo kuze kuthi akhulume ubuso ngobuso loNkulunkulu ngemuva kwenkangala kwenye indawo lapho ahlangana loNkulunkulu ngokwakhe futhi bonke abaphika uNkulunkulu emhlabeni babengela ukucasisa bakususe kuye wayekhona lapho wakwazi ukuthi kwenzakala umkhristu wonke kumele abe lesehlakalo lesi ngaphambi kokutsho ulutho ngokuba ngumkhristu isesihlakalo sakho wedwa ngakhuluma lo mzukulu wami isikhathi esedluleyo umfana omncane wekatolika owathi malume Bill ngigijime kusukela lapha ngisiya lapha ngisiya yonke indawo ngizama ukufumana ulutho ubusuku ngobusuku lumhlangano ungakaqali ubekhala futhi ngesikhathi sobusuku ubephupha amaphupho kokungena egijima esiya elathini lapho kuthunyayelwa lokwenza isivumo kokuthi ubengalunganga ngathi Melvin kungelanda lapho ozama ukuyakhula mangaki amabandla owajoyinawo bangaki osakubona Maria obachoyo kumbe zingaki izibusiso ozithola emuntwini kumele uzizalwe kutsha ngomoya kaNkulunkulu into kuphela engasuthisa inhliziyo yomuntu yikho ngiyakwazi balesibambiso lamuhla esokuzalwa kutsha xawula izandla nje lomthumayeli lokufaka ibizo lakho ebhukwini kodwa bangani lokho yisivuma nkulu kayisilo qiniso leBhayibheli ngakwa kuyikho imisebenzi yabapostoli isahluko 2 yayizamele ibalwe kanje lapho ilanga lePentecost selifikile umfundisi waphuma phandle futhi waqawula izandla labantu kodwa lathi lapho selifikile ilanga lePentecost ekusungulweni kwebandla kweza lapho umdumo uvela ezulwini njengomoya olamandla ovunguzayo futhi wagcwalisa indlu yonke lapho ababe hlezi khona yiyo indlela umoya ongcwele owabuya ngayo kuqala yiyo indlela obuya ngayo sonke isikhathi kusukela leso sikhathi unguNkulunkulu futhi akaguquki manje ngiyakhubekisa abantu bathi lokhu kwakungokwelinye ilanga awu ungofanayo izulu lamuhla lanininini sonke isikhathi lapho ibandla lisemukela umoya ongcwele uhlezi usiza njengalokhu akwenzayo kuqala phansi kwesilayezo esifanayo imisebenzi 2:38 akukaze kutshintshe
akusoze kutshintshe. Njengesilayezo sikadokotela somuntu olotshelwe umkhuhlane, uzabhala isilayezo somuthi womkhuhlane. Udokotela uyakwenza futhi akuyise omunye ongafundelanga ezemithi kuthi afake umuthi omisa itshefu omningi kuso. Uyabe ungasela amandla, awukusizi lutho. Nxa engafaka itshefu eningi kuso, kuza kubulala. Kufanelwe kubhalwe njengokutsho kukadokotela. Futhi lesilayezo esilotshiweyo sikadokotela esokuthi kwamukela kanjani umoya ongcwele sisiphiwa ngudokotela Simon Petro ngelanga lePentecost. Ngizalinika isilayezo somuthi olotshiweyo. Phendukani lonke ngamunye wenu futhi libhabhathizwe ebizweni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelelwa kwezulu futhi lizakwamukela isipho sikamoya ongcwele, ngoba isilayezo somuthi olotshiweyo ngesalabo abakude futhi lalabo bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eza kubabiza. Isilayezo somuthi esilaphakade. UMose wayebe lesenzakalo lesi, wehla phansi elizweni futhi waqala ukutshela abantu, ngihlangane lensika yombili yayise sihlahleni esivuthayo futhi ungitshele ukuthi ngilitshele nginguye enginguye. Yehla phansi ngiza kuba lawo, thatha intonga esandleni sakho futhi uyiphakamisele phezulu kweJibhithe, noba yini oyicelayo izakwenziwa. Awu, mhlawumbe omunye umpristi wathi kumbhedo, kodwa lapho bebona iqiniso loqobo lwalokhu kusenzeka kwagcwaliseka. Babengasela kukubamba, babakwazi ukuthi wayethunywe nguNkulunkulu. Khona-ke nxa uMose wathi wakubona lokhu futhi wafakaza kukho ukuba liqiniso, khona-ke uNkulunkulu ubotshelwe nxa lokhu kuliqiniso ukukubonakalisa lokuqinisa ilizwi lalowo muntu. Iqiniso kuliqiniso lokho. Nxa uJesu Kristu wema lapho futhi wabala ngalolo suku lamuhla leli lizwi ligcwalisekile phambi kwenu, uNkulunkulu ubotshele ukwenza lelo lizwi ligcwaliseke. Sima lapho kulobu busuku futhi sithi ukuthi uJesu Kristu ungofana izulu lamuhla lanininini. UNkulunkulu ulomlando ukutshengisa lokhu ukuba njalo, ngoba kulilizwi lakhe. Manje kuyini okukwenzayo? Kuthatha ukholo ekukholweni khona, kuthatha ukholo ekukholweni ilizwi lakhe ukuthi liliqiniso. Nanzelela lokho okwagcwalisekayo lapho uMose ekhupha abantwana phansi, labo bonke abamlandelayo. Labo abangalandelanga bahlala eGibhithe, kodwa labo abalandela uMose labo bephuma olwandle olubomvu futhi bangena enkangala. UNkulunkulu wehla phansi entabeni yeSinayi, leyo nsika yomlilo yalumathisa intaba yonke ngomlilo futhi ilizwi lakhuluma liphuma lapho futhi uNkulunkulu wapha imilayo elitshumi. UMose wayengabe efike lapho phambi kwabantu futhi athi, lamuhla umbhalo lo engilitshele wona njengomprofeti wakhe uyagcwaliseka lamuhla. Ngilitshelile ukuthi uNkulunkulu uhlangane lami futhi phezulu ngale esihlahleni esivuthayo ngensika yomlilo. Futhi wathi lokho, ngiza lesi siza kuba yisibonakaliso, uza kubabuyisela khona emuva kulindawo lapha futhi futhi kulowo uNkulunkulu ensikeni yomlilo efanayo engalitshela ukuthi wayekuyo. Ilenga khona phesheya entabeni, lamuhla lesi siprofethi sigcwalisekile. Nangu ela ukuzoqinisa ukuthi izinto engizikhulumileyo ziliqiniso. Nkulunkulu, sinike amadoda amaningi anjalo abathembekileyo, labaqinisekileyo, labakhuluma iqiniso ukuthi uNkulunkulu uSomandla engaqinisa ukuthi ilizwi lakhe lokhu liliqiniso. Uhlala engofana izolo lanininini, kungani wayengeke akwenze wathembisa ukukwenza? UJoshua wayengabe wakhuluma okufanayo ngosuku lolo abuyela ngalo eKadesh Barnea, lapho ababehambe umango omude enkangala. Babethandabuza ilizwe lisiba luhlobo lelizwe uNkulunkulu athi liza kuba yini, kodwa uNkulunkulu wabatshela ukuthi kwakuyilizwe elihle laligeleza ucago loluju. Futhi uJoshua noKaleb kwakuyibo ababili kuphela ababekukholwa ngaphandle kwabanye abalitshumi abasalayo. Lapho bephendula babelobufakazi, babelesiqa samagulebusi esasingathwalwa ngamadoda amabili alamandla. UJoshua noKaleb babengama lapho futhi bathi, lamuhla lumbhalo ugcwalisekile, nampo ubufakazi ukuthi kulilizwe elihle sibili. Ngani? Nampo ubufakazi ukuthi lilizwe elihle. Kwake wathola ngaphi izinto ezinjengalezo eGibhithe? Kwakungela ndawo ezinjalo, kodwa lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. waye nga ikuluma into efanayo. Lapo e profeta futhi wathi imiduli ye Jericho yayizawela phansi emva kokuba sebemachile babhoda kasikhombisa izinsuku eziyisikhombisa kasikhombisa ngosuku futhi sebemache leso sikhathi sokucina imiduli yawela phansi. UJoshua wayengasukuma futhi athi lamuhla induna enkulu yenkosi yamabandla eyangitshela amaviki adlulileyo ukuthi kuzakwenzakala njengalokhu lamuhla lumbhalo ugcwalisekile nanso imiduli ilele ibhazelele emhlabathini wozani asihambeni siyelithatha ngelethu lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Kumangalisa okunganani amadoda kaNkulunkulu amela izinto ezilungileyo u-Israyeli emfuleni lapho sebethumbe ilizwe bacapha baza kwenza njani. Inyanga kamabasa izikhukhula ziyeza phansi ngoba iliqo liyancibilika phezulu eJudiya. Oh induna ehluleka kwabonakala sengathi uNkulunkulu wayenjalo ukuletha abantu bakhe lapho ngenyanga kamabasa lapho iJodani yayiphakeme emuva kulalokho eyayiyikho. Ngezinye izikhathi ngingama la nxa benginesikhathi ukulipha nje iseluleko esincinyane kwesinye isikhathi. Ungabe uhlezi phandle lapho kule mvukuzane kumbe ungabe uhlezi kulo mkhuhlane ucabanga kungani mina ngingumKristu ngibe ngalindlela, kungani ngihlezi njengalokho nxa ngingumKristu. Ngezinye izikhathi uNkulunkulu uyavumela izinto ukuthi zibe mnyama awungeke ubone phezulu emaceleni kumbe loba kuyiphi indawo futhi ke uyabuya futhi akwenzele indlela ukuthi ungathi lamuhla lumbhalo uyagcwaliseka lo athembisa ukuwenza. Wavumela abantwana bamaHebheru bangene khona phakathi kwesithando somlilo bathi uNkulunkulu wethu uyenelisa ukusikhulula kulomlilo esithandweni kodwa kungenani asiyikukhothamela isithombe senu. Lapho bephuma phandle kwala umnuko wesithando phezu kwabo kungela mnuko wesithando bengizama ukutsho kubo babengabe bethe lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Lapho uDanyeli ephuma emhumeni wezilwane wayengakhuluma into efanayo. UJohane umbhaphathizi emva kweminyaka engamakhulu amane yemfundiso yabafundisi akumangalisi ibandla lelo laliphakathi kwenqabangxoza leso sikhathi lapho ebonakala enkangala eJodani wayengabe wema khona lapho ekhunjini njengoba wenza futhi athi lamuhla lumbhalo u-Isaiah 40 ugcwalisekile. Bengingama kanjani lapho futhi ngilitshele lokhu lo umpristi omdala angitshela khona wathi ndodana awuzange uqede lo mbiko ngathi hlala uthule wathi utsho ukuthi ona amapentecost abakuboni lokhu ngathi hatshi wathi ngiyakubona njalo engumpristi wekatolika futhi aha wathi kungani ungazange uqhubekele phambili ngathi hlala uthule. Wathi duma kuNkulunkulu ngiyakubona khona ukuthi phose ngaleso sikhathi umoya ongcwele wehlela phezulu kukadade wabo ehlezi lapho emhlanganweni futhi waphakama ekhuluma ngendimi ezingaziwayo futhi wapha incazelo yezinto uqobo lezo umpristu lami esasikhuluma ngazo kuplatform. Ibandla lonke indawo yonke lakhamuluka kwaqhubeka kusiya emhlanganweni omkhulu ka-Oral Roberts ngeviki edluleyo kumbe iviki ngemuva kwayo futhi kwaba yinkulumo emhlanganweni omkhulu. Ukuthi kanjani lowo mpristi ehlezi ngaphansi komoya ongcwele wembula phakathi lapho ngowesifazane udade wabo yakhona kwakunguye okwakusenzakala phezulu lawo kuplatform futhi wembula leyo nto esasiyifihla. Ihola esiphila kulo lamuhla lumbhalo ugcwalisekile lamuhla ukukhanya kwantambama sekuyile futhi siyehluleka ukukubona. Nanzelela uJohane wathi lamuhla ngi-ilizwi lomemezayo enkangala njengokwakhulunywa ngumprofethi u-Isaya lungisani indlela yenkosi. Kabazange bakuzwisise bathi oh unguJesu unguKristu bengisitsho wathi kangisuye uKristu wathi angifanelanga ukuthukulula izicathulo zakhe kodwa wathi umile phakathi kwenye indawo ngoba wayeqinisekile ukuthi uza kuba lawo wayeza kuba osukwini lawo ngoba uNkulunkulu wamtshela wayeza kwazisa uMesiya. Ngolunye usuku kwabuya indoda encinyane ihamba phansi lapho futhi wabona sengathi ikukhanya ngaphezu kwakhe isibonakaliso futhi wamemeza khangele iwundlu likaNkulunkulu lamuhla lumbhalo ugcwalisekile phambi kwenu sibili. Go sukulwe Pentecost ukuthi uPetro wema kanjani futhi wacaphuna umbhalo wa kaJoel 2:38 lapho babehleka bonke abantu labo babengenelisi ukukhuluma ngolimi lwabo babegagasa into ethi iBhayibheli izilimi eziyimbhaxa imbhaxa kuyi kwehlukana ulimi ungatsho lutho ukugagasa nje begijima bebhoda njengexuku labantu abadakiweyo bonke bathi awu laba bantu badakiwe bakhangelene khangela ukuthi benza njani ukuthi kanjani bona abafazi lamadoda abahlelekanga kwatsho lelo qembu labezinkulu lwalolo suku uPetro wasukuma phakathi kwabo wathi madoda labazalwane lina elihlala eJerusalema lani elihlala eJudiya ngakwaziwe kini lokho ukuthi la ngabadakwanga njengoba licabanga libona lihola lesithathu losuku kodwa lokho yilokho okwakhulunywa ngumprofeti uJoe kuza kwenzakala ensukwini zokucina ngizathulula umoya wami phezu kwenyama yonke lamuhla lumbhalo kwagcwaliseka qiniso uLuther weza ngesikhathi uWesley weza ngesikhathi iPentecost yeza ngesikhathi akula lutho oluphandle kohlelo manje ngiyacela ukuthi linake isizukulwane lesikhathi esiphila kuso kathesi kanye lelizwi elithenjisiweyo lalamuhla nxa emuva kwezinye izikhathi abantu babesithi lamuhla lumbhalo lamuhla lumbhalo manje ke umbhalo walolu suku kuyini okuthenjisiweyo kwalolu suku simi ngaphi siphila kuhola liphi lapho inkombalanga ichaya inkombalanga yesayensi imizuzu emithathu kungakabi phakathi kobusuku umhlaba uyaquqa ibandla lisembhedeni wokonakala lapho akula muntu owaziyo lapho abamekho isikhathi bani sosuku esiyisi umbhalo walolo suku ke izimo zebandla kumbe izimo zebandla lamhlanje emhlabeni ipolitiki uhlelo lomhlaba wethu ubolile njengalokho ongaba yikho angisuye wezepolitiki ngingumkristu kodwa angila msebenzi ngokukhuluma ngezepolitiki kodwa ngifuna nje ukuthi ngithi babolile kuhlangothi zombili ngavotakala lokho kwakukukaKristu ngimele nginqobe udevil wavota ephikisana lami ukuthi uKristu wangivotela kuya ngokuthi yiphi indlela engiphosela khona ivoti yami ngiyathokoza ngayiphosela kuyo yeka umhlaba ukhulume lokho okufunayo ngilokho ngisakholwa ukuthi uyafana izulu lamhlala nini nini uza kutshengisa ngeqiniso uza kwenza sibili ukungezeleleka kobugebengu ukungezwa kwabantwana khangela isizwe sethu sake saba liluba lomhlaba intando yabaneni yabunjwa emuva le kumenyezelweni kwenkululeko futhi isimemezelo senkululeko sasayini futhi saba lentando yabaneni futhi labo khokho bethu futhi le zinto abazenzayo sasilesizwe esikhulu kodwa manje usebona futhi usewohloka lokunikinyeka futhi siyavuthuka futhi lokuzama ukubhadalisa abantu intelo ukuthola imali yokuthumela phecheya ukuthenga ubungani lezitha zabo bayayiphosela ebusweni bethu impi yomhlaba yokuqala esibili impi yomhlaba futhi lokho siqhubeka sisiya kwesithathu qiniso ipolitiki libolile iwonakele ibolile ize ifike phansi khona kanye lokho uMateyu 24 athi kuza kuba yikho isizwe sizavukela isizwe umbuso umelana lombuso zonke izinto lezi zizathatha indawo kasi nakeni lokho manje kulungile nanzelela okunye ukungezeleleka kwezokucubungula zesayensi manje ngesinye isikhathi njenga uba mkhulu wami waya ukuyabona ugogo wami enqolweni yenkaka manje sokuyindiza mchina yejet kumbe ukujikeleza umhlaba usemoyeni emkhathini kwangaphandle kukhulu njani kubani owakhuluma lo uDaniel 12:41 ulwazi luza kwani ensukwini zokucina siyabona ihola esiphila kulo nanzelela manje izimo zomhlaba isimo sesayeni futhi nanzelelani njalo lamuhla ehlelweni lwethu lemfundo manje ungazami ukulandula lokhu ngilezi qephu zephephandaba zifundisa ezamacansi kwawethu amabandla ezikolweni zethu abantwana abancane ukuthi benze indaba zokulalana omunye lomunye ukubona nxa bengahlangana emhlabeni yebo nomzana kanjani ngobupristi bethu lobu busuku. Ngilesi qephu esiphume ephejini ngale eLos Angeles, California, lapho iqembu labafundisi ama-Baptist lama-Presbyterian abajumayeli baletha iqembu lezinkotshana phakathi futhi benza ubunkotshana besithi babezama ukubatholela kuNkulunkulu. Lapho yiso sesinye seziqalekiso zehola uSodoma futhi lo mthetho wababobi. Manje singabi lokhu uhlelo lwethu thola ubolile phansi kwethu. Ngibone ukwanda kwezinkotshana e-United States lokwanda kwamaphesenti angamachumi amabili kumbe amachumi amathathu ngomnyaka ophelileyo. Cabanga ngalokhu, indoda iphila le ndoda khona kanye abakwenzayo eSodoma. Ukwanda kobugebengu, ukungezwa kwabantwana, siphila eHolland lamuhla leli ilizwi lesiprofeti ligcwalisekile. Umhlaba wenkulu, ibandla ngokwalo, ibandla elibiziweyo laphuma, lelo esilibiza ibandla elibiziweyo laphuma, isikhathi sebandla lokucina, ibandla lesikhathi sePentecost lingaphi, liseLaodikeya njengokuba umbhalo watsho. Lamuhla bawisele phansi imigoqo, abafazi babo bagqoke okungaphelelanga, amadoda abo ayinto embi kakhulu, abanye babo bachathe kathathu kumbe kanye basemabhodini amadikoni futhi layo yonke enye into bayekethisile, njalo baletha ukonakala ngoba bafake amakhansili futhi bathatha indawo kanye lomhlaba. Futhi lamuhla banezakhiwo ezingcono abake baba la kwenye indawo, omunye wabo uyakha iholo yezigidi ezingamachumi amahlanu amadola, izigidi ezingamachumi amahlanu amadola amaPentecost kwakuvame ukuba phansi ekhoneni iminyaka engamachumi amabili lanhlanu eyadlulayo bechaya ithamburina. Bathi si ngoba umbhalo wathi kusambulo 3 ukuthi unothile wathi nginothile ngihlezi njengendlovukazi angisweli lutho futhi awazi ukuthi iyahawula ulusizi ungumyanga unqunu uyisiphofu futhi awukwazi. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile emehlweni enu. Amen, amen utsho makube njalo. Kangizi amen mina ngokwalo, kodwa ngitsho ukuthi ngiyakholwa ukuthi kuliqiniso. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Ibandla lePentecost lisesimeni seLaodikeya. Oh, lokho beseqa futhi bamemeze futhi baqubeke lapho umusic uchaya, lapho umusic usima, ukukhala kumbe umusic womdumdum abanye babo abawudlalayo futhi bekubiza ngokuthi yisiKristu. Futhi loba nini lokho kusima, yonke inkazimulo isihambile. Yebo, nxa kuyikudumisa kweqiniso kaNkulunkulu akula mpembe ezeneleyo lamandla eneleyo emhlabeni ukukumisa. Nxa kuvela kuNkulunkulu sibili, akuthathi umusic ukuthi ukutshaya, uthatha umoya kaNkulunkulu ukubuya phansi kukho. Yikho lokho okukwenzayo futhi kukade bakukhohlwa ngoba sebefake esibangeni isipho sikamoya oyingcwele, ubufakazi bokuqala bokukhuluma ngendimi. Futhi ngezwa odeveli abathakathi bekhuluma ngendimi. Umoya ongcwele ilizwi likaNkulunkulu phakathi kwakho elizikhombayo ngokwayo ngokwamukela lelo lizwi. Ngaphandle kwalokho akungeke kube ngumoya ongcwele. Nxa kusithi ngumoya ongcwele futhi kulandule ilizwi elilodwa leBhayibheli, akungeke kube ngumoya ongcwele yibo ubufakazi ukuba uyakukholwa kumbe hatshi. Nanzelela esinye isibonakaliso esikhulu, abajuda baselizweni labo, ilizwe labo, imali yabo, ilunga lezizwe ezibambeneyo balebutho labo, balakho konke, baselizweni labo. Lelo uJesu athi undani umfanekiso wesihlahla somkhiwa, nampo belapho khona njalo elizweni labo. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile, abajuda elizweni labo. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile, isikhathi sebandla leLaodikeya. Lamuhla lumbhalo Mateyu 24 ugcwalisekile, umhlaba usekuwonakele into yonke, izizwe zimelana lezizwe, ukuzamazama komhlaba endaweni ezijiyeneyo, izavunguzane ezinkulu zisehle zinyikinya izizwe lokunjalo, ingozi ezinkulu yonke indawo. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Manje sifumene isimo somhlaba, siyabona lapho ibandla elijwayelekileyo inhlanganiso yesu, siyabona lapho abakhulu, siyabona lapho izizwe ezikhona, futhi siyabona ukuthi lamuhla izithembiso lezi zigcwalisekile. Manje kodwa kulolu suku kuzabuya ephakemeyo inzalo yobukhosi ka-Abraham. Yikho kanye lokho okuza kuba yikho izabe ingumlobokazi wobukhosi endodaneni yobukhosi ethenjisiweyo. Njengoba ngikhulumile ubusuku obudlulileyo, akusoze ibe yinzalo yenyama, iza kuba yinzalo kamoya. Kuza kuba lo mlobokazi kamoya ozaphakama, lo oza kuba yinzalo yobukhosi, yokhulu lobukhosi lwendodana ka-Abraham yobukhosi. Uzakuza enkundleni ensukwini zokugcina, futhi lesikhathi lendawo yisithembiso esiphiwe kuye. Njengokutsho kukaMalakhi 4 umbhalo, kuza kuphakama umbiko okuzanyikinya inhliziyo zabantu zibuyele emuva kubo baba besipostoli njalo. Kuzavuka omunye enkundleni emandleni ka-Elija, okuzavuka enkundleni indoda yenkangala ezaphuma futhi izakuba lo mbiko ozadijima ubuyele elizwini njalo. Yilo ihola esiphila kilo. Khona-ke nakana manje ngiyalicela kuleli hola lina bantu lapha baseJeffersonville ngo-1933 ukukhanya okudlula imvelo, lokho okwehla phansi phesheya emfuleni lolo suku lapho ngibhabhathiza amakhulu amahlanu ebizweni likaJesu Kristu njengomfana ongaba le minyaka engamashumi amabili ubudala. Kwathini khona Jeffersonville? Kwakuyini enyaweni zesitalada uSpring lapho? Lapho iKorea Journal ngiyakhona kwakuyi-Louisville Herald yathwala indatshana yakho. Kwahamba kwadlula i-Associate Press kuba kusiya eCanada udokotela Livey kwakusika ephepheni khonale phezulu eCanada ngo-1933. Lapho ngibhabhathiza umuntu wami wethumi lasikhombisa phansi kobufakazi lobu, futhi liyayazi yonke indaba. Futhi lapho ngimile khona ngibhabhathiza umuntu wethumi lesikhombisa ukukhanya kwehla phansi kuvela ezulwini kukhazimula phansi phezulu lapho njengenkanyezi isiwa ivela ezulwini. Ilizwi lathi njengoJohane umbhabhathizi wathunywa ukwandulela ukuza kukaKristu kokuqala, umbiko wakho uzandulela ukubuya kwakhe kwesibili emhlabeni wonke. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Lamuhla uNkulunkulu wakuthembisa kuyini okwenzakalayo. Lamuhla kuhambe umhlaba wonke jikelele. Futhi lapho uNkulunkulu esehla lapho futhi watsho lokhu, lapho ngisasengumfana omncinyane esihlahleni esivuthayo, kumbe isihlahla phezulu lapho sivuthi ngensika yomlilo phezulu lapho endaweni yeWatheni e-Utica Pike, ngisika amanzi emuva lapho kusukela kuleso sibaya kusiya emthineni wokupheka ithothotho. Liyazi iqiniso lakho. Kwathi ungabheni kumbe unathi kumbe ungcolise umzimba wakho, ngoba kulo msebenzi wakho omele uwenze lapho usukhulile. Ngiyafakaza kulokhu ukuba liqiniso ukuthi ngakubona futhi uNkulunkulu njengalokhu akwenzayo. Lo Mose wakhuluma phambi kwebandla phansi phesheya futhi wathi leli liqiniso. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile phakathi kwethu. Khangela lokhu akuchoyo mayelana ngokudalula futhi lokuthi kuzabe kunjani ngokubeka izandla phezu kwabo kusiya ukuba kwazi imfihlo zenhliziyo zabo. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile phambi kwamehlo enu. Lezi izithembiso ezenziwayo, nanzelela, zonke lezi izithembiso zaqiniswa futhi zagcwaliswa ngoNkulunkulu wesithembiso. Khangela kulengisiwe eWashington DC lobu busuku umfanekiso wengilosi yenkosi. NjengoGeorge J. Lacy omkhulu wokudindwa kweminwe we-FBI lengwalo zikahulumende we-United States wakuhlola e-Houston, Texas, futhi wathi le yiyo yodwa into ephandle kwemvelo eyake yathathwa umpikitsha emhlabeni wonke. Wayemele abekwazi uye odlula bonke emhlabeni ngakho. Nanzelela nanko la kulengi njengeqiniso insika yomlilo efanayo eyakhokhela u-Israyeli emuva enkangala iyakhokhela lamuhla uhlobo olufanayo lombiko wokuthi phuma phakathi kweJibhite. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile, liyawazi umbiko awuthoyi. Khangela umbono weJackson iminyaka emithathu edluleyo lapho ngimile phezulu lapho emgwaqweni, lapho iminyaka emihlanu ngaphambi kwalokhu, wathi usuku lapho idolobha lichayela phansi isikhonkwane phambi kwesango lenu ziphendule uye ngasentshonalanga, abantu bethebhanekeli lami abalapha bayakwazi ukuthi prop leso leso skati kunjalo futhi usuku lolo unumzana Gwyneth futhi labo babe phezulu ngani futhi babethela leso sikonkwane phansi ngathi kunkosikazi kulenye into ngalokho kwathi kuyini futhi ngangena phakathi futhi ngakhangela ibhuku lami elincinyane nanku kulapha futhi lokho kuse okwalandelayo ngele jumita ngihlezi phakathi lapho ikamelo lami la phose ngehola lejumita ingelosi yenkosi yehla phansi wathi hamba eTucson uzakuba usenyakatho mpumalanga yeTucson futhi lapho kuzabuya ingelosi eziyisikhombisa esiqukwini eziza nyikinya umhlaba wonke phansi kwakho futhi wathi uzakutshelwa kusukela lapho bangaki abakukhumbulayo lo lapha khona kungakenzeka kulamadoda ahlezi khona lapho kulesi isakhiwo lobusuku babehlezi khona lapho lapho kusenzakala futhi wathi impawu eziyisikhombisa zemfihlo ezifihlweyo zebhayibhili lo zizavulwa futhi zigcwalise usambulo 10 ukuthi embikwe kwengilosi yesikhombisa izinto lezi kumele zigcwaliseke lamuhla lombhalo ugcwalisekile phambi kwamehlo ethu lamuhla lombhalo ugcwalisekile umnyaka odluleyo ngimi endaweni efanayo umnumzana Wood lapha lana siqansa uqaqa sengathi uyalila ngomkakhe egula umoya ongcwele wathi dobha idwala elilele phansi liphosele phezulu emoyeni lapho lisehla phansi uthi itsho kanje inkosi kuza kuba lokwahluleka okuzatshaya umhlaba umtshele ukuthi uzabona isandla sikaNkulunkulu amahola amalutshwane alandelayo ngamtshela umnumzana Hood ukhona lapha lobu busuku futhi ngiyacabanga isifi camunembili kumbe ijumi lamadoda kumbe ijumi lanhlanu ababekhona leso sikhathi lapho kuthatha indawo ukusa okwalandelayo lapho inkosi ehla phansi ngesavunguzane futhi sadabula intaba phansi kwethu futhi saquma izihloko zezihlahla futhi kwadubuka kathathu futhi kwathi ukwahlulela buqonde ekhunjini lwasetshonalanga insuku ezimbili emva kwalokho i-Alaska yaphosa yatshona phansi komhlaba futhi kusukela lapho phezulu laphansi ekhunjini ukuthunqa kokwahlulela kukaNkulunkulu umelana naleso isisibekelo sikamoya kule khetheni lensimu kule khetheni lebhampu futhi kule khetheni lesoli impucuko ihambisana lelanga kanjalo bevangeli babuye bevela empumalanga futhi besiya entshonalanga njengokuhamba kwelanga futhi kathesi kusekhunjini lwentshonalanga akungeke kuye phambili nxa kungaya phambili kuzabe sekuphendukela empumalanga njalo umprofeti wathi kuza kuza usuku lolo olungeke lubizwe ukuthi ubusuku kumbe imini usuku olufipheleyo izulu elinengi lenkulu okweneleyo nje ukubakwazi ukujoyina ibandla kumbe ufake ibizo lakho ebhukwini kodwa kuza kuba yikukhanya sekuza kuba yisikhathi santambama lamuhla lombhalo ugcwalisekile elifanayo ilanga lelo eliphuma empumalanga lingelifanayo ilanga lelo elitshona entshonalanga futhi indodana kaNkulunkulu efanayo eyabuya empumalanga futhi yaziqinisa ngokwayo njengoNkulunkulu ebonakaliswa enyameni kuyi-ndodana kaNkulunkulu efanayo emazweni asentshonalanga lapho lo ozikhombayo phakathi kwebandla lobu busuku ofanayo izolo lamuhla lanininini ukukhanya kwantambama kwendodana sokubuyile lamuhla lombhalo ugcwalisekile phambi kwenu singaphi lapho esikhathini sika-Abrahamu singaphi kulesi isikhathi esikhulu esimi kuso ihola elikhulu esiphila kilo yonke imbono igcwalisekile kanjani lapho umtshumayelo omncinyane ongumngane wethu la ibandla elingudade esilobudlelwano la uJunior Jackson weza egijima kithi ngobunye ubusuku mina ngiphansi lapho wathi ngibe lephupho mfowethu Branham elingikhathazayo ngibone bonke abazalwane bebuthene phezu koqaqa futhi wathi phezu koqaqa lolu ubusifundisa ngezinhlamvu zamabala ayelothini kwakhangeleka sengathi kwezinye inhlamvu zamabala ngaleso sikhathi zazidetshwe edwaleni lapho uqeda lokhu konke lokhu kwase kuphelile wasitshela wathi sondelani eduze futhi sonke sabuthana. Wathi walalamela kwenye indawo futhi wakhangeleka sengathi wathatha okungathi insimbi futhi waqephula isiqongo saleyi ipiramidi encinyane yavuleka futhi lapho usukwenzile wathi idwala legranite elingalotshwanga phezu kwalo. Futhi wasitshela ukuthi khangela phakathi phezulu kwalokhu. Futhi lani lonke ngaqala ukukhangela sonke wathi ngajibilika ikhanda labo. Futhi ngakunanzelela usiya uqonde entshonalanga khona njengamandla usiya ekutshoneni kwelanga bangaki abakukhumbulayo. Futhi ngama lapho kancinyane kwaze kwathi umoya ongcwele wakwambula ngathi iBhayibheli lonke njengoba kwembulwe emuntwini ngokulungisiswa ukungcweliswa ubhabhathizo lukamoya ongcwele ubhabhathizo ngebizo likaJesu futhi lazo zonke lezi izinto zembuliwe kodwa kule mfihlo ezifihliweyo phakathi ngoba iBhayibheli linanyekiwe ngempawu eziyisikhombisa kumele ngiye khonale ukuyokufumana. Lokho kuse lapho ingilosi ezisikhombisa zehla phansi futhi zadubula umhlaba futhi amadwala aphoseka yonke indawo. Ingilosi ezisikhombisa zema khonapho futhi zathi buyela emuva eJeffersonville lapho ovela khona ngoba impawu ezisikhombisa zemfihlakalo ezisikhombisa zizavuka. Nanko silapho lamuhla sizwisisa inzalo yenyoka ensukwini ezilutshwayo nxa uNkulunkulu ethanda. Sizazwisisa ukuqonda komshado lokwahlukana futhi lazo zonke lezi izinto uNkulunkulu asezivulile. UPawulo imfihlakalo kusukela ekusekelweni komhlaba futhi besisentokozweni ubukho bezibusiso zakhe. Lokho kuliqiniso lamuhla lumbhalo. I-Life magazine yathwala udaba lwakhe. Imfihlo yesigombolozi sokukhanya siya phezulu emoyeni phezu kwe-Tucson le-Phoenix ngendlela efanayo engalitshela yona phose okomnyaka ngaphambi kokwenzakala ukuthi kuza kuba njani futhi njengoku lamakhona amathathu. Umpikisho ulengisiwe ebandleni phansi lapho lina elathatha leyo magazini lilawo. Nanku kula khonakala but kungamamayili angamachumi amabili lesikhombisa phezulu lamamayili angamachumi amathathu kusabaleli. Abakuzwisisi lamanje lokhu okwenzakalayo kwabonakala ngokungazwisisekiyo futhi kwedlula ngokungazwisekiyo. Umfo wethu Fred Softman, umfo wethu Gene Norman, lami simi khona la abathathu ngibufakazi njengoba wathatha phezu kwesiqongo sentaba uPetro, uJakobe noJohane ukupha ubufakazi bema lapho futhi bakukhangela lapho kusenzakala futhi bekubona kusenziwa. Nanko kulapho kulenga esibhakabhakeni khona kuphi akula kulunama takula bumanzi kumbe enye into engenza inkulu. Kwakungafika kanjani lapho? Kwakuzindilosi zikaNkulunkulu zibuyela emuva ngemva kombiko wazo. Lamuhla lesi siprofeti sigcwalisekile phakathi kwethu. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Khangela impawu eziyisikhombisa sezivuliwe isavunguzane siya ekhunjini lwasentshonalanga. Manje lingakweqi lokho njengalokhu abakwenzayo ngemuva ngalo. Manje ukulalela kwethu eduze kancinyane nosuku lwethu umbhalo uthi ngalamuhla futhi lamayelana ngesikhathi esiphila kuso uJesu ekhuluma angiyikuba lesikhathi sokuyithatha yonke kodwa ngifuna ukuthatha lowo ngaphambi kokuba sivale. UJesu wathi kuLuka ongcwele isahluko 17 indima 30 uJesu Kristu ilizwi ngokwakhe. Liyakukholwa lokhu? UJesu Kristu uyilizwi ngokwakhe lenziwe laba yinyama. Wakhuluma futhi wathi kuyini lokhu ilizwi eliza kuba yikho esikhathini sokucina? Siza kuba yini isibonakaliso sokucina komhlaba? Wabatshela izizwe zizavukela izizwe kodwa wathi njengokuba kwakuyikho ensukwini zeSodoma kuza kuba njalo osukwini lapho indodana yomuntu isembuka. Manje lapho uJesu esiza emhlabeni wabuye ebizweni lamadodana amathathu, indodana yomuntu okungumprofeti, indodana kaNkulunkulu lendodana kaDavid. Manje waphila lapha emhlabeni akazi atsho ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu wathi ngindodana yomuntu. UJehova ngokwakhe wabiza uEzekiyeli labaprofeti indodana yomuntu ngoba wayemele abuye ukuzogcwalisa umbhalo njengomprofeti. UMose wathi inkosi uNkulunkulu wakho uzavusa umprofeti ofana lami. Yiso isizathu wayengeke abe yindodana kaNkulunkulu lapho ngoba wayeyindodana yomuntu. Yena ilizwi leza kubaprofeti futhi wayeyilizwi ngoku kugcwala kwalo. Ndodana yomuntu, umprofeti omkhulu. Hhayi umprofeti omkhulu, kodwa uNkulunkulu umprofeti. Ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba kwakukuye. Ngakho-ke kwayeyindodana yomuntu. Manje okweminyaka eyizinkulungwane ezimbili kube saziwa kithi njengendodana kaNkulunkulu uMoya. Futhi kumilleniyamu uza kuba yindodana kaDavida phezu kwesihlalo. Sonke siyakwazi lokho abakholwa imibhalo. Manje uJesu wathi ekucineni nje kwalesi sikhathi sebandla esiphila kuso ukuthi indodana yomuntu iza kwembulwa njalo ngendlela efanayo okwakuyiyo njengoba kwakuyikho eSodoma. Khangela ukuthi kanjani ngokwembali kwakhupha wathi njengoba kwakunjalo ensukwini kuqala zikaNowa ukuthi babe sidla njani benathi bechate bethathana khona-ke waseletha okulandelayo okokucina endodaneni yomuntu eSodoma. Ngoba lapho wayesebenza labaJuda, lapha eSodoma usebenza labezizwe, lapho wabagalulisa bonke ngamanzi ekwahlulelweni, lapho kwabezizwe wabachisa bonke ngosuku lweSodoma. Kunjalo umhlaba wabezizwe watsha lapho, futhi-ke kuza kuba njalo lapho indodana yomuntu isambulwa. Akuseyikho amanzi njalo, kodwa kuza kuba ngumlilo lesi sikhathi. UJesu wabala kuGenesis 23 ofanayo esibala kuye, lapho ebala mayelana ngeSodoma. Manje siyavuma izimilo ezakhulunywa ngazo zesimilo somhlaba weSodoma, amaSodoma, isimo seSodoma. Thina wonke umuntu uza kuthi amen kulokhu, siyakukholwa lokho. Kulungile, futhi isimo sikaMoya seLaodikeya ibandla ngokwemvelo, siza kuthi amen kulokho, futhi samukele izibonakaliso zabo. Siyakwazi ukuthi sonke isibonakaliso silapho, ibandla liseLaodikeya, siyakwazi lokho. Siyakwazi umhlaba usesimeni seSodoma, kunjalo na siza kwamukela lokho. Kodwa kuthiwani ngesibonakaliso sika-Abrahama, lo olindele indodana yesithembiso, lo kwakungomunye? Khumbula, babele Sodoma ngemuva ngale, babele sithunywa sabo, futhi u-Abraham wayele sithunywa kuye. U-Abraham wayelindele usuku ngosuku okwephose into engeke yenzakale. USara amachumi ayisicamunwemunye, futhi laye elekhulu. Ngokuya kwesithembiso sikaNkulunkulu wayelokhu elindele phakathi kwakho konke ukucothozwa, wayelindele leyo ndodana. Kanjalo ekholwa leqiniso elilokhu lilindele kuleyo ndodana eyathenjiswayo ukuphendula. Nanzelela, ngaphambi kokuba indodana ifike kwakule sibonakaliso asiphiwayo, isibonakaliso sokubuya kwendodana asizukwembulwa yini kuyo inzalo yobukhosi ka-Abrahamu, leyo elindele indodana yobukhosi ngokufana njengoba kwakuyikho kubaba u-Abrahamu okwendodana yenyama. Kunjalo na uJesu watsho njalo lapho kuLuka ongcwele ngaphambi kokuza kwalesi sikhathi ukuthi indodana yomuntu iza kwembulwa njengalokhu akwenzayo ensukwini zeSodoma ngaphambi kokubhidlizwa kweSodoma. Manje sikhangelele isibonakaliso, manje kasithatheni izimo zesikhathi njengoba kwakuyikho eSodoma. Nanzele bonke baya kubuSodoma umhlaba. Ngicabanga omunye wabaqondisi bebhayisikobhu wafaka empikitsheni kungasikude, futhi ngenelisa ukukubona kwakuyiSodoma. Nxa ungawubona futhi kakula olunye ulutho, kodwa lokho like likukhangele. Ngeqiniso kungumfanekiso omuhle we-United States lamuhle. I-Hollywood khona kanye nje luhlobo olufanayo lwesiqongo layo yonke enye into leyo abayenzayo ngaleso sikhathi, ukuzitika okukhulu kokudakwa layo yonke into abantu benkulu eyize abazibiza ngokuthi abenkulu. Nanzelela futhi iSodoma yayilofakazi, futhi kwakungumfo uLot ibizo layo owayengumzukulu nje ku-Abrahama. Manje u-Abraham akazange aye phansi eSodoma yena neqembu layo. Wayeleqembu elikhulu kanye layo abeneleyo ukulwisa idazeni lamakhosi lamabutho awo. Ngakho wayeleqembu elikhulu kanye layo, futhi wayehlezi phansi lapho ngaphansi kwesihlahla somkhulu ngolunye usuku, lapho yonke into yayihamba kubi kuye. Akula muntu wayelolutho lokwenza ngaye, kodwa wayelokhu ebambelele kuleso sithembiso. Khangela kathesi ukukhangelisisa singakavali. Lapho esahlezi lapho wehla kusiza amadoda amathathu esiza kuye. Ababili babo behla baya eSodoma, futhi bachumayela ivangeli kubo ukuthi baphume kuLoti. Kunjalo na, kodwa omunye wasala lo-Abrahamu. Nanzelela, lo owahlala lo-Abrahamu kwakunguNkulunkulu ngokwakhe. Abanye ababili babezingilozi eziyisithunywa. Manje phansi eSodoma abazange benze izimangaliso kuphela ukupumputhekisa futhi ukuchumayela ivangeli kuhlezi kuba pumputhekisa. Manje khangela kulelo hlelo lwalolo suku kule bandla ngokwemvelo kuhlezi ukuthatha njengoba ngichile ubusuku obedlulele uNkulunkulu umele kwakulama Sodoma abakaLothi labaka Abraham usendaweni efanayo lobu busuku ukuhleleka komhlaba njengalokho. Ake ngilibuze enye into. Khangelani ukuhleleka lokho kathisa. U-Abraham wabiza lindoda eyakhuluma kuye Elohim. Ibala lesiHebheru Elohim litsho lo oweneleyo ngokwakhe, lo ongulaphakade Elohim uNkulunkulu ngokwakhe. Ekuqaleni uGenesis 1 yathi ekuqaleni uNkulunkulu, thatha ibala lesiHebheru lapho loba kumbe ibala lesiGreek bengisithi ekuqaleni uElohim wadala izulu lomhlaba. Lapha yena kuGenesis kungaba 22 la uthi njalo kumbe kungaba 20 wathi futhi wabiza ibizo lalindoda Elohim. Kungani wakwenza? UNkulunkulu emelwe enyameni yomuntu owahlala phansi noAbraham futhi wadla isamusi sethuli enathi ucaba futhi wadla isinkwa uNkulunkulu ngokwakhe futhi wanyamalala phambili kukaAbraham kodwa wamupha isibonakaliso. Nanzelela futhi leso sibonakaliso kwakuyikuthi wayelathele umhlane wakhe etendeni futhi kumbula uAbraham ibizo lakhe lalinguAbraham insuku ezilutshwane ngaphambi kwalokho futhi uSera wayenguSerai ngaphambi kwalokho Sarayi. Manje ke Sara lo Abraham kusiya kuAbrahama. Abrahama kutsho ubaba wezizwe. Manje khangelisisa lapha futhi sizabona ukuhlelwa kwehola lelo esiphila kulo. NjengoJesu wasitshela ukukhangela ekuhlelweni lokhu, sibonile konke okukwakhona nje kathesi. Kasiboneni enzalweni yobukhosi luhlelo bani okufanele balubone. Manje lindoda yathi, Abraham ungaphi umkakho uSera? Futhi Abraham wathi usetendeni ngemuva kwakho. Manje wayengakazi ambone. Wakwazi njani ukuthi ibizo lakhe lalingu-Abraham? Wakwazi njani ibizo lakhe ukuthi lalingu-Sara? Abraham ungaphi umkakho uSera? Wathi usetendeni ngemva kwakho. Wathi isabizwana somuntu ngiza kuvakatshela ngokuya kwesithembiso. Umkakho uza kuba laleyo ngani? Ungithembile kathesi, sengiza kwenza kahle. Futhi uSera etendeni ngemuva elalele ecatshile kumbe esizwa ecatshile noma kuyini elikubiza khona elalele ngasetendeni wahlekela ekhwapheni lakhe futhi wathi, manje mina umfazi omdala njengalokho engiyikho ngibe le njabulo lenkosi yami futhi laye esemdala futhi ephandle lapho iminyaka elikhulu ubudala kusenjalo lokho akukenzakali okweminenge iminyaka eminenge. Futhi indoda NDODA ihlezi lapho isidla isenyameni yomuntu inatha lokudla njengomuntukazana elothuli empahleni zakhe futhi elothuli enyaweni zakhe futhi Abraham walugeza lonke. UNkulunkulu ngokwakhe wathalaza futhi wathi, kungani uSara ehlekile ngemuva etendeni esitsho lokho? Wayesazi engadalula imicabango kaSara etendeni ngemuva kwakhe. Kunjalo na manje la inzalo yobukhosi kaAbraham ibuya emhlabeni yisibonakaliso bani asitshengisayo indodana yomuntu. USimon weza kuye ngolunye usuku, uAndrea wamletha wathi, ibizo lakho nguSimon, uyindodana kaJonas. Wathi bona lokho kwenza ikholo phakathi kwakhe. UPhilip waye wathatha uNathaniel waphenduka wathi, woza ubone indoda le esiyifumeneyo uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Wathi manje mana okomzuzu kungaba loluthe oluhle olungaphuma phandle kwalokho kudlulisa amalawulo. Wathi woza ubone. Ngakho lapho uPhilip esiza ebukhweni bukaJesu elo Nathaniel, uJesu wamkhangela futhi wathi, khangela umIsrayeli okungela nkohliso kuye. Kwathi Rabi, ungaze okwanini? Kwathi, ngaphambi kokuba uPhilip akubize, lapho ungaphansi kwesihlahla, ngakubona. Kwathi Rabi wena, uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi yako-Israyeli. Lapho umfazi omncinyane emthonjeni, esimeni sakhe sokungaziphathi, weza umfanekiso omncinyane njengalokho, ukuzokukha amanzi. UJesu wayethume abafundi bakhe ukuthola okokudla. Lapho esiza ukuzokukha amanzi, wathi, ngiphe mina amanzi mfazi, wathi, kakusiwo mkhuba kuwe, ukutsho lokho. Silo bandlululo lapho. Manje lina, baJuda, alila lutho lokwenza lati amaSamariya, asila lutho lokwenza ngani. Wathi kodwa, mfazi, aluba ubusazi lo, obukade ukhuluma laye, ubuza ngicela okokunaka, bengiza kupha amanzi. Ungabuyi lapha ukuzowakha. Wathola lapho isimo sakhe esasikhulu, lokho esasiyikho. Wathi hamba uyethatha umkakho futhi ubuye lapha. Wathi kangiyila ndoda. Wathi ukhulume iqiniso, usube labahlanu, futhi lalo ophila laye kathesi kayisuye wakho. Wathi Mnumzane, ngiyabona ukuthi ungumprofeti. Siyakwazi lapho uMesiya esiza uzasitshengisa lezi izinto. UJesu wathi nginguye. Kulokho wagijimela edolobheni futhi wathi, wozani libone indoda leyo engitshele izinto engazenzayo. Kayisuye lo uMesiya na? Khangela, wakwenza lokho phambili kwabaJuda lamaSamariya, kodwa hatshi abezizwe. Abezizwe thina bantu sasingamayedini kulezo nsuku. Ezinye izizwe sithwele induku emhlane wethu, sikhonza izithombe. Sasingakhangelelanga uMesiya, ubonakala kuphela kulabo abamkhangeleleyo, futhi kufanele sibe simkhangeleni. Kodwa labo abazitshoyo ukuba babemkhangeleni ibandla ngokwalo, lapho bebona lokhu kusenziwa, bathi unguDeveli, uyiSanusi, uBelzebhabhu. Futhi uJesu wathi leso sono baza kuthetheleni, ngoba wayengakafi lapho. Kodwa wathi ngolunye usuku uMoya oNgcwele uzabuya enze into efanayo, futhi okhuluma ibala elilodwa umelana lakho akusoze kuthetheleni. Lokho kukulolu usuku lapho lonke ilizwi kufanele lilenge ndawonye. Khuluma ilizwi umelana lakho akusoze kuthethelelwe kulumhlaba kumbe emhlabeni ozakuza. Leyo kwakuyinzalo yobukhosi ka-Abrahama, futhi lapha leyo nzalo yobukhosi ka-Abrahama leyo ebuyayo ngenxa yalokhu kubonakaliswa kwaleyo ndoda ihlezi lapho lo Abraham yabuya ukuze itshengise ukuthi kwakunguNkulunkulu ofanayo esithembisa kulolu suku, njengoba kwakuyikho ngensuku zeSodoma. Ngakho kuzakuba njalo ekubuyeni kwendodana yomuntu, lapho ezembula ngokwakhe njengendodana yomuntu. Amen. Leli yilo ilanga lombhalo lowo ukuba ugcwaliseke. Khangela ekuhleleke esiyikho lamuhla. Khangela ibandla lapho indodana kaNkulunkulu. Khangela usuku olufi pheleyo. Khangela kuzo zonke iziprofeto. Manje into eyisimanga, izethekeli zethu seziseduze khona-ke. Nxa ukuhleleka kufanele kube njengeSodoma. Kwakulabathathu babo abezayo, amadoda amathathu ababalulekileyo athunywa evela ezulwini. Siza kuvuma lokho abathathu babo. Omunye wahlala lo Abrahama, bonke baqalela lawo, kodwa oyedwa wahlala lo Abrahama. Abanye babo bonke behla phansi eSodoma. Kunjalo na futhi u-Abrahama waba lebizo elitshintshiweyo kusuka ku-Abrahama kusiya ku-Abrahama. Qiniso, akula sikhathi lapho imbali, ibandla lomhlaba lake laba lomvangeli owaya kulo elebizo elicina ngo HAM kuze kube lusuku lolu. UBilly, GRAHAM, kunjalo na GRAHAM izinhlamvu eziyisithupha, ABRAHAM izinhlamvu eziyisikhombisa, kodwa GRAHAM zinhlamvu eziyisithupha okungumhlaba, umuntu. Bona, khangela lokhu okwaphuma lapho lamuhla. Yizona izithunywa ezivela ezulwini. Kungaba khona umuntu emhlabeni olokuphenduka okwathunyayelwa sobala njengoBilly Graham. Kuke kwaba lo muntu owake waba lesisindo phezu kwabantu njengoBilly Graham. Akukaze kube khona umhlaba wonke umuntu uBilly Sunday lokunjalo. Wayelapha United States, kodwa uBilly Graham uyaziwa umhlaba wonke jikelele. Bona, lapho abiza khona phandle kweSodoma. Futhi ulexuku labaphelekezeli bakhe lapho kanye nebandla lePentecost uOral Roberts. Kodwa sithi ngeqembu elikhethiweyo, isibonakaliso bani okufanele basibone? kuyini okufanele babe lapho. Haleluya, kuza kuba lokukhanya ngesikhathi santambama.
This day, this scripture is fulfilled.
Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Lamuhla isithembiso sikaNkulunkulu sigcwalisekile. Siyakwazi lokhu ukuba liqiniso. Ulapha lobubusuku njengalokhu ayeyikho leso sikhathi. Manje ukukuthumayela khona lokhu ngikuthiye isikhatshana esedluleyo. Nxa uthumayela noba kuyini futhi kuliqiniso levangeli, khona ke uNkulunkulu ubothelwe ukukuqinisa lokhu. Kuliqiniso na? Manje nxa lokhu kunjalo, makuthi uNkulunkulu lo owaloba ilizwi, makuthi lo uNkulunkulu owenza isiprofeti, makuthi uNkulunkulu onguNkulunkulu welizwi abuye phambili futhi atshengise ukuthi ulokhu enguNkulunkulu. Njengo Elija waya phezulu entabeni ekhangele uElisha, wahamba ekhangele uElija wathi, ngifuna isabelo esiphindwe kabili. Futhi ijazi elali kuElija lawela phezulu kaElisha, waya phansi futhi wasegoqa leyo ngubo kabili futhi wachaya umfula futhi wathi, ungaphi uNkulunkulu kaElija? Futhi into efanayo eyayenzakala kuElija yayenzakala kuElisha. Futhi ivangeli elifanayo, amandla afanayo, indodana yomuntu efana eya iyiyo izulu yiyo lamuhla futhi iza kuba hiyo lanini nini. AmaHebheru 13:8. Liyakukholwa khona? Khona ke ngiyalicela, angingeke ngibe nguye, kodwa yena ulapha, thina singabathwali kuphela. Abanye benu lina bantu phandle le abagulayo labahluphekileyo elikwaziyo ukuthi kangilazi, makuthi uNkulunkulu manje nxa ngingazithoba ngokweneleyo ikhuleke futhi licele uNkulunkulu. Kangicabangi ngakula khadi lomkhuleko esakhiweni likhona, hhayi kangicabangi, asizange siphe amakhadi okukhulekeni. Siza kuba lo mhlangano womkhuleko kumbe ukusiliswa kwabagulayo ebandleni, kodwa lina khulekani futhi liyazi ukuthi ngingumfokazi kini. Bona liyangazi Jeffersonville, angifuni abantu abavela eJeffersonville ukuthi benze lokho. Ngifuna abantu abavela khatshana lalapha kwenye indawo. Bona nxa uNkulunkulu elokhu esambula, bona nxa elokhu engufana izulu lamuhla lanini nini. Yenza njengalokho umfazi omncinyane akwenzayo, wedlula ngalapho futhi wathi, ngiyayikholwa lindoda. Wayelo hlupho lwegazi futhi wasesithi, nxa ngingathinta umphetho wesambatho sayo ngiyakholwa ngizaphiliswa. Kunjalo na ngenxa yokukholwa kwakhe lolo suku umbhalo wagcwaliseka, wabopha inhliziyo yabanhliziyo ezaphukileyo, wasilisa abagulayo futhi labayiziquke. Lapho ethinta isembatho sakhe futhi waphuma phansi futhi wahlala phansi, wathibilika futhi wathi, ubani ongithintileyo? Kwabakwazi kanjani kulelo xuku elikhulu labantu, mhlawumbe okungaba ngokuphindwe ngamashumi amathathu kulokhu okulapha lobu busuku izinkulungwane zabo? Kwabakwazi njani? Kwathi, ubani ongithintileyo? Akazange akhulume ngokuphonga ukukhuluma nje, kwakutsho lokhu ngenxa yokuthi kwakuliqiniso. Futhi wathi, ubani ongithintileyo? Futhi ngokuqondileyo wakhangela lapho futhi wabona umfazi omncinyane lapho ayehlezi khona kumbe ayemi khona, loba yiphi indawo ayekiyo. Wamtshela uhlupho lwakhe lwegazi lwase luphelile.
That was Jesus yesterday, that's him today.
Lo, kwakunguJesu izolo, nguye lamuhla. Liyakukholwa lokho? Angikwazi wena, uNkulunkulu uyakwazi, kodwa ulezinhlungu ohlangothini lwakho ezikuhluphayo. Kunjalo uhlezi lapho ukhuleka ngakho, futhi ngingumfokazi kuwe, futhi singabafokazi munye lamunye. Sukuma ume nxa kuyikho. Kangikwazi, kuyile indoda khona lapho ekhoneni, linsizwa encinyane. Futhi ulomphimbo omubi, kunjalo ukhuleka mayelana ngalokho awuhlalisekanga ngenye into. Usumele uthiye umhlangano ngoba ungumthumayeli, uleminye imisebenzi okufanele uyinakekele. Kunjalo, aha, uyakholwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungubani. Mhlonitshwa Nomzana Smith, manje ungahamba usile uJesu Kristu ukuphikisile. Hamba uye emhlanganweni wakho, umphimbo wakho awuyi kukuhlupha. Ngubani amthintileyo? Kule ndoda ehlezi khona ngemuva lapho, uyahlupheka, ulesimila ephathini lakhe lenxele, ayi akaveli lapho, ube uyisisebenzi semgodini. Kunjalo, ngingumfokazi ngokupheleleyo kuwe. Ngalokho kunjalo, zunguza isandla sakho. Isimila sisephathini lakho lenxele futhi usulindele ukuhlinzwa khona manje. Kunjalo, kawuveli lapho, uvela phandle kwedolobha, uvela eVirginia. Kunjalo, uyakholwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungubani. Mnumzana Michelle, kunjalo, kuhamba ngekhaya futhi usile. UJesu Kristu uyakuphilisa. Ibuze indoda, angaze ngiyibone empilweni yami. Ubehlezi lapho ekhuleka. Lamuhle lumbhalo. Nanti ininakazi lihlezi khona ngemuva lapho. Ngemuva kwami, njengalokhu uSera ayeyikho etendeni. Ukhulekela indodakazi. Sukuma. Indodakazi kayikho la. Ukhatshana indodakazi futhi ungofana njengalokhu okwakuyikho. Lapho umfazi esiza kuJesu. Lo owaye lo mfazi owaye ukuluzwa kaningi nguDevele. Umfazi inkazana ikhwelwe lidimoni. Akakho lapho uvela eNorth Carolina. Uyakukholwa lokhu futhi lelo liqiniso. Kayisikho na nkosikazi Orders. Ungahamba ngekhaya nxa ungakholwa ngenhliziyo yakho yonke. Uzathola indodakazi yakho njengalapho kwafunyanwa lapho uJesu Kristu ensukwini ezedluleyo. Wathi usilisile. Lamuhla lumbhalo isibonakaliso seSodoma. Isibonakaliso senzalo ephakemeni. Isibonakaliso sebandla lemveli. Lamuhla lumbhalo ugcwalisekile phakathi kwenu. Liyakukholwa khona. Ungamamukela khona kathesi njengomsindisi wakho nomsilisi wakho. Sukuma ume ezinyaweni zakho. Lonke ilo nalo lithi, ngiyemukela ukusila kwami. Ngiyamamukela njengomsindisi wami. Ngiyamamukela njengenkosi yami. Ilo lalo mana ezinyaweni zakho. Lamuhla lalelani bangani. Wabala umbhalo, wabuyisela iBhayibheli kumpriesti futhi wathi wonke amehlo abantu ajoluzela phezu kwabo futhi wakhangela phezu kwabo futhi wathi lamuhla lumbhalo ugcwalisekile. Ngiwubalile umbhalo kanye le dozen kumbe okuningi kobufakazi ukuthi siphila esukwini lokucina, isizukulwane esizabona uJesu Kristu ephenduka emhlabeni. Futhi ngithi kini lobo busuku njalo lamuhla lumbhalo ugcwalisekile emehlweni enu. Lina eTucson, lina eCalifornia, lina eNew York, kulawa amafoni agqinyiweyo, lamuhle lumbhalo ugcwalisekile emehlweni enu. Masithokozeni futhi sijabule ngoba umshado wemuntu ususondele lomlobokazi wakhe. Umlobokazi wakhe usezilungiselele. Asiphakamiseni izandla zethu futhi simnike udumo lonke linabantu uNkulunkulu alibusise.